Lumhlangano ubuphakathi kweziphathamandla zikahulumende, abameli benhlangothi ezitshiyeneyo zenhlanganiso zezisebenzi kanye lasebethatha umhlalaphansi bekhulumisana ngokwengezelela iholo labo. Unkosikazi Melissa Chuma, omunye wababalisi, uthi laloba ifakiwe leyo mali akula mehluko ngoba intengo zempahla ezimqoka zikhuphukile.
Akulalutho abalwenzileyo kanti njengoba imali yakhona ithe isiziyo yaficini izinto sezikhwelile. Amagetsi akhwelile, ama-rates lawa bhede siyale, ukudla okuqakathekile ama-basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana, isepa yakugezi uyabe usuziphuzi kanti emsebenzini wakhona uzahamba ugeze ngani, uzabe uhlala ngapi? Iningi lethu siyarenta, irenti yakhona uyabe uyithethe ngapi? Ama-rates aphela abe sekhwele. Kule mali yerenti ebuyibhadala uyikhiphe futhi i-USD dollar, kubuyiphepha lamagetsi lamanzi lalo libuye kuthiwe khona nanka amanzi asisheyenini, imali yakhona sihle yaphela. Amagetsi akhona lawo akhwelile ngamanganganani elizawasebenzisa, ngapi imali yakhona ingapi? Akulamehluko vele uyengapi.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ukuvulwa kwezikolo sokungehlula ngenxa yokungeneli kwemali.
Ama-teachers this month baphiwe $250 xa ukhangela $260. Idifference yakhona inkulu kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi ama-teachers athende ama-needs, especially nxa ukhangela ama-fees abantu abalabantwana ma-boarding schools. Ama-fees kwezindawo i-cheapest is at 500. Then ezinye zingisa ukuthi ama-fees we-teacher vele basoze bekwanisa ukuthi dale u-A bazabala. Kunzima kakhulu ukubuyela emsebenzini, iyakhula bagadamba. Even ibond yona le engenileyo this ayiyenzi much of a difference ngoba ama-prices kudala akhwela, kathesi i-rate ku-black market.
Umnumzana Charles Chinosengwa, owenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union, ukhuluma ngempumela yenkulumo zalamhla.
We are not happy with the process how negotiations happened today. We enter into the negotiations, whilst the negotiations were preempted by the Public Service Commission. We are surprised.
Asithokoze ngendlela okuqhutshwa ngayo ingxoxo zokukhuphula iholo. Sithi siqale ingxoxo kodwa kungabi njalo ngoba uhulumende sethethe isinqumo. Kuyasimangalisa ukuba kungani kusenziwa ngesikhathi lapho umongameli welizwe sithi yena ulendlebe elalelayo, kodwa usaxoxisana usekhona ngumaqhuzu. Ukukhutshulwa kweholo ngokuphindiweyo akusisi ndawo ngoba imali sigugudwe yikuqansa kwentengo zempahla.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions isithe kufanele ingxoxo ezehlandla lesibili kumele ziqale ngokuphangisa ngoba iholo elengezwe ekugcineni seligugudwe ukuqansa kwentengo zempahla. Imbono yezisebenzi ikhangelelwe ukukhitshwa kungakadluli insuku eziyisikhombisa. Imizamo yokuthola imbono yomphathintambo obona ngezisebenzi, umnumzana Paul Mavima, loba unobhala we-Public Service Commission uDr. Rosemary Tsitsichoruma, yehlule. Kodwa encwadini elotshelwe ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende, uDr. Choruma wazise ukuba uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili emalini eziyithola ngemali yelizweni ama-RTGS kanye lemali zama-allowances ezigoqela e-COVID allowance isuka kumakhulu amabili amadola eMelika isiya kumakhulu amabili lengxenye i-$200 isiya ku-$250. Kuthi labo abaku-suspension bona bethola amadola alikhulu eMelika i-$100 efakwa kuma-nostro accounts phezu kwaleyo abayithola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.